Ubona labo obathoyo amayuthi kade bephandle uyabazi na?
Nabantu sibaziwa amayuthi amalowa sagazi le asokufasha yethu ukuthi nxa senza umhlangano weprovinsi ezisofisini esikwaziyo ukuthi akulamuntu ongasathakha ngoba sisepremisi yethu. Aso culture yethu ukuthi senza leyo mhlangano siba nabantu abafakwa phandle and yokwenzangizenga kureyiza-ke lami khonapho lovaomthangano ukuthi hhayi amnot comfortable ukuthi ingene emhlanganweni kulabantu ababebuya lapha bezothenga isivalo-ke senza wonke lokhu ngabatshela-ke lamayethu ukuthi mina bese ukuthi asiqali ukungena umhlangano namhlanje, umhlangano singena day in day out and siyakwazi ukuthi nxa singena umhlangano weprovinsi kubuya ama-delegates eprovinsi ama-provincial members nama-district chairpersons kuphela. Nxa kuthiwa kule ishu xa kuphandle nxa kuthiwa isisi ngaphandle silomuntu vele we-security osebenza ehofisini kwesikhathi babili, so within meet 15 people ukuthi bephandle besenza khona okade njalo benathi utwala in a party premise.